Abasakhulayo ikakhulu labo abalamabhizimusi asachathulayo bakhala izimathonsi ngodubo lokusilela kwamagetsi abuye ntambama abantu sebelele njengesela. Omunye osakhulayo njalo elima amatamatisi lekhabitshi eShepton Estates eseChegutu, unkosikazi Rumpitsa Matonga, uthi lolu dubo soludala umonakalo omkhulu ezingadini zakhe.
Asakwanisi vini ukuthi sisebenze nxa sokucitshile sokucitshile sekumele sidinge igenerator and khathesi sokumele sifake futhi isola and isola yaziyadura so indaba yamagesi yahlupha isivisela ngemuva kakhulu.
Uyakhala laye umnumzana Phumulani Mpofu olebhizimusi lokuthunga kobulawayo.
Mdingwa, so nxa amagesi engekho ngapha ulama orders ama-clients uyathola ukuthi kusuka kube nzima ngoba ncamagadi angahamba it means sokumele ume ungasayenzi lutho uluze lindlela ukuthi amagetsi azabuye manje ahamba phela isikhathi eside okudala-ke ukuthi amabhizimusi ethu njengabatsha angaze ahamba ngendlela efanele esiyikhangeleleyo.
Wengeze njalo umpofu ethi abasakhulayo balaso isifiso sokuba lezinye indlela zokuthola amandla kagetsi kodwa akukho lula kibo.
Sezama ukuthi sidinge bona labo sola but bayadula ukuze ube le sola evuma uphakamisa imitshina yokuthunga sumele ube le inverter enkulu so kunzima.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli yenhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe e-Children of National Heroes yena engumntakamuyi uGeneral Sifa Sicele uBelinda Cele uthi ontanga yibo abaphethe amabhizimusi amaningi okutsho ukuba ukuswelakala kwamagetsi ubuyisela muva intuthuko yomnotho welizwe.
Kuya-affecta i-efficiency ye-business nxa amagesi enganatholakali ngenxa yokuthi ontanga ithi phela laba thina esisebenzisa u-inthanethi sebesithengisa via Facebook, Instagram. So kukibo bona abadala uhulumeni la yena uzesa ukuthi kube lokuzwanana khona umphakathi lathi thina ontanga sibe lokuziphilisa njengobana singabantu abakhuthazwayo ukuthi sibe ngabasebenzisa izandla zethu.
Umnumzana Methuseli Moyo ofundisa ekholishini le-National University of Science Education, NUST, uthi lapho okulohlupho khona, kukhona lakho ukuba lamathuba, njalo kumele abasakhulayo badingisise ukuthi bengaphila njani phakathi kodubo lwamagetsi.
Kuningi abangakwenza abatsha kwesinye isikhathi bangadinga indawo kule ndawo ezingacithwayo amagetsi ezingathiwa ngama-industry. Nxa kobulawayo kulabo Kelvin, o-Kelvin North. Okunye abangakwenza ukuthi maybe bahlanganise izimali bethenga ama-generator amakhulu akwanise ukuphakamisa imitshina beshiye. Okunye futhi abakhayela amathuba asevulweyo kusweleka kukagetsi zikhona izinto ezinjengegasi.
I-Studio 7 kayenelisanga ukuthola umbono wenkampani yezesa ngoba iziphathamandla zali inkampani bezingabambeki kumakhalekhukhwini. Kodwa umphathintambo wezamafekithali uDr. Sekisayi Nzenza uthi uxoxa sikhathi sonke lomunye wakhe umphathintambo wamandla kagetsi ukuze indawo zonke ezifuna ugetsi ongahambiyo ziwatholiswe. UDr. Nzenza uthe lezi ndawo zigoqela ama-industry awochago, isamende, abagayayo, labanye. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Efi Ncube uthi ukusebenzisa amanye amandla kagetsi kwenza ukuthi okuthengiswa ngabatsha kudule ngoba kukhweza intengo yokukulungisa okubuya kubakhiphe ebhizimusini.
Okudingakalayo ukuthi kwenziwe ukuze izinto lezo zilungiswe ukuthi kuqiniswe ezomnotho ziqinise ukuba namandla kagesi. Uhulumende kumele abone ukuthi kagxili kuphela ekuthini sibe lamandla kagesi atholakala evela emanzini kumbe emalahleni. Kumele kusetshenziswe umoya, kusetshenziswe ilanga. Kanti kuyadingeka ukuthi uhulumende abancedise njalo osomabhizinisi ababatsha abasakhulayo ukuthi indleko zingayiphezulu lezi eziphathelene lokuswelakala kwamandla kagesi.
Ilizwe lidinga ugetsi ongaba ngama-megawatts phose inkulungwane ezimbili, 1700 megawatts ngelanga, ukuze zonke indawo ezisebenzisa ugetsi zithole lawo mandla. Kodwa inhlupho ezigoqela isikweleti samagetsi esedlula izigidi ezilikhulu zamadola eMelika esingakabhadalwa emazweni agoqela iSouth Africa, Mozambique, Zambia lamanye, lodubo lokusilela kwamandla kagetsi emazweni asezansi kwe-Africa aweSadak, iZimbabwe ikhanya izaba semnyameni okwesikhathi eside. Himele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuTobias Mudzingwa.